Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lihavavela ekudabukeni phakathi ekupheleni kweviki kulandela imbiko ethi unkosazana Thokozani Khuphe uza kuba lomhlangano we rally e White City Stadium.
Ilizwe lethu sifuna ukubusa ilizwe lethu okuqondileyo. Asifuni abantu bayabusa ilizwe lethu esimenemene.
Amabandla aphikisayo akhuthazwa ukuthi amanyane kube lula ukususa ibandla lezanu PF, kutsho ingcwethi ezithi ibandla lezanu PF selifana lengqungqulu ephuke uphiko.
Inkinga ekhona kade sukuthi silangabandla aphikisayo amaningi, lokhu ngabangela ukuthi zami igcine winile.
UZulu uqhubeka isola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuzisikela ehwahweni kuhlelo lokwakha ibholoho lekazungula elingasoze liphathise ilizwe leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lihahabela ekudabukeni phakathi ngempela sonto kulandela imbiko ethi unkosazana Thokozani Khuphe uza kuba lomhlangano werally eWhite City Stadium. Umanyano weMDC Alliance ukhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wona uza kwenza umhlangano eGweru laseKwekwe. UKhuphe wayephiwe amalanga ayisikhombisa ukuba akhumisane umlotha labanye bakhe, kodwa amalanga adlula kungela ukwenziweyo. Ngempela sonto uChamisa ubikwa emphe amanye njalo amalanga amathathu aphela lamhlanje ukuthi aphenduke ebandleni andibana athathelwe amanyathelo. Imizamo yokukhulumisana loKhuphe yehlule. Ngempela sonto amakhulu abantu abese Plumtree lapho umnumzana Chamisa akhulume khona wajabulisa abanye ngokukhuluma ngesiNdebele, ake sizwe amazwi akhe.
Sichitaura kuti eMath South sizahamba njani? Sizalungisa izinto njani? Sifuna ukuthi ilizwe lethu sifuna ukubusa ilizwe lethu okuqondileyo. Asifuni abantu bayabusa ilizwe lethu esimenemene. Amasela. Sifuna abantu wathi hayi, sifuna ukuthi i-development ifike elizwe lonke. Sesiza kukhangela izinto, sizalungisa i-agriculture yethu. Sizalungisa ama-cattle ranging programs yethu.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa. Amabandla ezombusazwe aphikisayo alakho ukuthi anqobe ibandla lezanu PF nqa kuyikuthi engamanyana nqa kukhangelwa indubo ezikhona elizweni ezifana lokuswelakala kwemisebenzi lezinye nje indubo abantu kade bekhangelele ukuba zingaphethwa ngenxa yokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
incithi ezicungula ezombusazwe zithi lobanje kulamabandla amaningi azancintisa kukhetho olwenziwa lonyaka eZimbabwe. Umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lowe-People's Rainbow Coalition okhokelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru ulakho ukunqoba iZANU-PF nxa ukhetho lungenziwa induko lezi ziqhubeka. Umnumzana Elvis Jaleke eyinye yalezi ngcwethi zombusazwe uthi uZulu usehlukumezeke okwesikhathi eside phansi kombuso weZANU-PF osokunganikeza ithuba amabandla aphikisayo.
Since 1980s lokhu sibuswa liphathi eyodwa and akulanto enhle singathi sebesiphathi lapha eZimbabwe. Ama-youth mangaki ahleliyo anganamsebenzi. Ungabona abantu laba this year bewina ama-elections, which means abantu sebabrainwashwa engqondweni zabo ukuthi they all want peace kuphela, ukuthi abaze bavotela nje ukuthi kube lokuthula, not ukuthi ngoba bafuna ukuthi abantu laba becontinue bebusa ilizwe ngoba abantu sebekhathele. So I don't think ukuthi ZANU-PF this year, if the people abe Zimbabwe they can stand up for what is good, abasoke bathole ithuba this year.
Egcizelela kulokhu uJaleke uthe njalo osekuguqula amachamsanqa eZANU-PF yikubekwa kosakhulayo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli we-MDCT osekuphe abasakhulayo ithemba lokuthi idlabuzane elizalaye njengosakhulayo lingaguqula iZimbabwe. Okunye njalo osekuvuselele ithemba lokuthi umbuso weZANU-PF usungabe usifika kugoqonyawo njalo yokuphindela kwaye ngumongameli Robert Mugabe kwezombusazwe esencedisa elinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front ohle waqala ngokusola umongameli Mnangagwa ethi kakhethwanga uZulu. Enye ingcwethi ehlaziya ngezombusazwe umnumzana Prince Moyo uphambana labanye ethi lobanje ukudabuka kweZANU-PF lakho ukwehlisa ubuqili kukhetho ngoba amacebe omabili lawa esazana indlela ayisebenzisa ukugcila ukhetho udubwe ukuthi amabandla aphikisayo asemaningi kakhulu.
Inkinga ekhona kathesi ukuthi silamabandla aphikisayo amaningi, lokhu kungabangela ukuthi ZANU igcine winile ngoba amavoti ethu agcine sesiplitile. ZANU yona izilethi njengebandla elilodwa elibambeneyo, kodwa ke kungasenani njengoba kula bantu abaningi abaphume kuZANU abasekumabandla aphikisayo, kungenza ukuthi kube lula ukuthi ungabe lobugwelegwele ukhetho luzayo ngoba besazi indlela zokuqila ngazo ukhetho. Lokhu kungenza ukuthi ZANU yohleke ukuthi kwenze khonokho, ikakhulu ngokuza kwaMgabe laye esengophikisayo ngiyozazi indlela zakhona ngiyebekade esisebenzisa ngesikhathi engumongameli.
Enye ingcithi ithi lobanje ibandla leZANU-PF lingajabulelwa ngabaningi ukusuka kukaMgabe kungalenza lamukeleke njengebandla elizimisele ukuletha inguquko elizweni. Imibiko ethule ngumgcini sihlalo wekomishi ebona ngokuqhutshwa kwezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthi amabandla aphikisayo eZimbabwe asefika ikhulu lasikhombisa. Amaningi ala mabandla ingcithi zithi ngumlilo wamaphepha nje, amabandla sibisibili angatshaya iZANU-PF ngekhanda nganjenge-MDC Alliance le-PRC ekankosikazi Mjuru. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Abanye sebethatha amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abasakhulayo bangene kunkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media bebhaqabule labo abaphikisana lohulumende. Umongameli Mnangagwa wethule la mazwi ngeviki edluleyo emhlanganweni awenze labasakhulayo bebandla leZANU-PF. Lokhu kuthethwe ngabanye njengokuququzela impi ebulenjini. Sixoxe lomunye osakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa ehlala ngapha kweMelika, unkosazana Tsitsi Chiriseri.
Mboni ngani umongameli uma ekhulumile ukuthi abantu kumele bengene ku-social media abegatsheni oluncane njalo futhi abantu abafuna ukukhuluma ngeze-politics, ku-right kakhulu ukuthi bengene ku-social media. Social media yindawo ele-space esi-free, indawo eyenza ukuthi abantu bekhulume nginto abangeke bezikhulume. Njalo bephikisana ngendlela yokuthi akula kulimazana kuloku khuluma nje bencintisana, into eqakathekileyo kakhulu nxa sikhuluma ngendaba yaku social media. Kodwa ke asingeke sithi hayi, I mean i-social media it's free for everybody, indawo engala kubhataliswa. Umuntu ukhululekile ukuthi akukhulume afuna ukukhuluma ku-social media. Umongameli yena mayekhulume ngakhona kuyazi ukuthi abantu abaningi, especially abantu abasegatsheni oluncane njalo abanye abangekho abangekho phakathi eZimbabwe abasemazweni atshiyeneyo batholakala ku-social media. Ngiyazi ukuthi yena uzama ukuhlanganisa abantu njalo ufuna ukuthi abone ukuthi abantu abaphandle kweZimbabwe nabo bangena bebone ukuthi kuhamba njani ezakuzana u-PF njalo izinto zeZimbabwe zime kanjani. So it's a very good platform yokuthi abantu benjani behlangane njalo bexoxe bejikizana bebonisana ukuthi kuyini okumele kwenzakale. So it's a very good thing. Kodwa-ke angeke ngithi ukuthi ya kungenzeka ukuthi kwenze umsindo, kodwa-ke hhayi i-social media yindawo e-right kakhulu ngenxa yokuthi abantu bayakwanisa ukuthi babonisane lapha abangazwani khona.
Kodwa sike sabona khonapho ku-social media ikakhulu kobo-Facebook lapho okuloba khona umongameli Emmerson Mnangagwa, siyabona ungani abanye bagcina bephosela amagama anganaqatha angani ngokuthethisana lokunye okunjalo. Ubona ungani kungalungiswa njani lokho?
Mina mangikhayele ku-social media, into abantu abazikhulumayo ku-social media into abavele bafuna ukuzikhuluma. Njalo awungeke kubambe abantu, into abazikhulumayo ezindlini zabo, into abazikhulumayo uma behamba nxa bedubeka beseZimbabwe. Abanye into abazikhulumayo njengoba into abazicabangayo. Yikho akula nto esingayenza ukuthi abantu bathi nxa sebengene ku-social media, yena engumongameli njalo kumele bekwazi ukuba maye sezifake endaweni yokuthi abe ku-social media kuze umele akuyamukele lokho okuzabuya ama-respectors amaningi abuya lokuthi abantu baku-social media banjani. I mean ngabantu ongababoniyo, abanye ngabantu ongabaziyo njalo bale direct contact nawe, so sebekhuluma lawe khangelene kodwa lingazani. Yikho bazakhuluma bafuna ukukhuluma, abanye bazalimazwa. Kumele abantu bebekwazi khonokho ukuthi social media injalo, ayisoyomuntu nje wonke, kodwa ma uvele umuntu olesibindi ku-right ube uthi ube social media.
Siyabona njalo ukubana abagcwele ku-social media naleyi inkundla zokuxhumana lapha ngabantu abasemadolobheni abasakhulayo, iningi labo kuthiwa kabavoti. Manje ubona njani khona lo?
Iqiniso ukuthi abaningi abantu baku-social media I see bonke abantu beseZimbabwe. Njalo-ke abantu bakhona ngabegatheni oluncane, siyazi ngabantu futhi abafundileyo abanye. Sesibona kathesi kulabantu abadala abakhulileyo labo abasebe-retire sebengena-ke especially ku-social media lapho ku-Facebook. Yikho abantu abaningi abasebexoxa kakhulu sokusiba labantu nje abeminyakeni yonke. Kodwa-ke mbuyele embuzweni wakho, ngathi ukuthi baningi abantu abangenayo ku-social media kodwa abasoze akutshintshi. I-social media angeke ibe le impact eyokuthi singabona ukuthi kuzaba le nguquko enkulu ngenxa yeku-social media. Abantu abaningi singakhangela ilizwe lethu ngendlela elihlamuke ngayo, abantu abaningi abala le dola yokuthi befake i-airtime kufoni yabo ukuze bengene ku-social media beqale ukuxoxela kumongameli. So angeke ngitsho ukuthi masikhangele even i-research, sikhangele ukuthi e-South Africa, sikhangele e-Zambia, sikhangele e-Malawi nase-Zimbabwe, abantu abaningi abangena ku-social media, i-social media ayina that much of an impact masikhangele into ze-politics. Yikho-ke abantu abaningi uzababona ukuthi abantu abakhona phana abakhulumayo kabavoti, abanye kabakho e-Zimbabwe, abanye ngabancane iminyaka yabo ayikafiki yokuthi bevote, abanye njengokwabo nje abalasikhathi sokuvota. Ikukholisa nje kuphela. So kunzima ukuthi sikhangele sithi hayi abantu laba baku-social media abazayenza inguqu, hayi. Singathi nje ukuthi maybe 4% kumbe 5% i-social media i-contributor kuwhat endabeni zokuncintiswana yabo mongameli.
Alo-ke nguntombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa ehlala ngapha eMelika edolobheni le-New York, uTsitsi Chiriseri ebesixoxa laye khonapha e-America. Kolunye njalo udaba olufanayo, Intsha yeZimbabwe ehlala phandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa ithi yona kayisoze iphindele ekhaya njengalokhu eyayicabanga ukuthi izakwenza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ethatha intambo zombuso. UMongameli Emmerson Mnangagwa wathi egcotshwa wazisa ukubana uyanxusa wonke umuntu oyisizalane seZimbabwe ongaphandle kwelizwe ukuthi abuye elizweni ezophathisa ekubumbeni umnotho welizwe. Kodwa intsha yeSouth Africa edabuka eZimbabwe ithi lokhu akusozokwenzakale ngoba kungekho engakulanda elizweni leZimbabwe okufana lemisebenzi lokunye. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Enkulumeni yakhe kwemukela isihlalo sokuba umongameli welizwe, umnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi okunxusa izalwane zonke zeZimbabwe ukuthi zize zizoncedisana laye ukuvuselela umnotho welizwe. Qede lapho weza kwele South Africa, lapho afika waluphinda ubizo lwakhe lolo. Kodwa ke intsha yeZimbabwe kwele South Africa ithi ikhathazekile ngokusilela kwamathuba ezentuthuko alungiselwe abantu abatsha abaphandle kwelizwe abafuna ukubuyela ekhaya. Wasakhulayo uWilson Moyo odabuke enkayi uthi uhlupho lokuqala ukuthi akukabi le misebenzi abangafika beyenze nxa bengabuyela ekhaya. Kanti ke lasekhaya uthi intsha ilokhu intula lezitalada ingakusilela kwenhlelo zikahulumende ezingabasiza lobanje ngoxhaso lokusungula amabhizimusi.
Intsha esakhulayo igovernment ingathi ayisinakekeli ngempela ngoba kwamanje intsha eningi uma iqeda ukufunda isikolo igcina ichapha umfula mhlawumbe iyazama ku-South Africa oyobhotswana igcina mhlawumbe iba nobugebenga ngokanje kathi kodwa mhlawumbe igovernment ma sichabayo lokho mhlawumbe kube namathuba omsebenzi ekhaya kulakithi eZimbabwe singakwazi mhlawumbe uma sesiqedile isikolo sichaphe laphandle.
Omunye osakhulayo uGreatman Mkhwebu yena uthi iphutha lakuqala lavele laba yikuswelakala kolutsha kumalunga edalela waphatha intambo akhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Utaba patenta mbabacha yibo abangaluzwisisa ngcono uhlupho lwentsha kwezemfundo imisebenzi lenhlelo zamabhizimusi abantu abatsha.
Mina mbona sengani uhulumende wenza okunganele ukuthuthukisa intsha yakithi. Ngoba mbanga umbono wambona sengathi ubani uyandisa intsha eningi kakhulu kuhulumende wakhe ukuze kusasa kusizakale intsha lalabo abasakhulayo abalandelayo. Ngoba ngendlela engibuka ngakhona selokhu nje kwathathela izwe 1980 kusagcwela abantu abadala. So uma ngabantu abadala beshona intsha iyosalaphi futhi iyasalingazothi ikusasa lelizwe licina kuphi.
UMduduzi Dube yena uthi lobanje kukuhle okwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa ezokulima akusibo bonke abantu abatsha abasemazweni abafuna ukubuyela ekhaya baye kuba ngabalimi. Uthi bakhangelele ukuthi amankampani avalwayo kobulawayo aqale ukuvulwa imigwaqo yakhiwe butsha ukuze labo kube lento ebakhangayo ukuze babuyele ekhaya.
Into esifisa ngabe uhulumeni engasenzela yona ukuthi njengentsha ayenze imisebenzi yezandla njengabantu khona umsebenzi yokwakha khona imisebenzi yokwenza into zamakhapenta. Abantu bengabe lokhu besiya emazweni besiya emazweni le ngaphandle beshiya imisebenzi emakhaya ngoba babalekiswa ukuthi akuna msebenzi. Ukube khona abantu abakwazi ukuhlabela benze zonke lezi zinto yizo ezingasiza kakhulu entweni entsha kakhulu.
Abafuna ukusungula amabhizimusi kakhulu imisebenzi yezandla abayifundele emazweni enjengokwakha, ukupenda izimota, ukukanika izimota leminye etshiyeneyo bathi kufanele kube lesikhwama sikahulumende esizabasekela kulezi nhlelo ukuze nxa befika ekhaya bengaphindi babe luhlupho ezihlotsheni zabo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Le balaleli iStudio 7 esakaza sise Washington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weleBritane unkosikazi Theresa May uthi kulobufakazi bokuthi esinye isizalwane sakwele Russia ebesihlala kwele Bhilitane esibulewe ngechefu sabulawa nguhulumende wakwele Russia. Umongameli Donald Trump obecutshungulwa ngokuthi kukhona okwayenzakala phakathi kwelizwe le-America lele-Russia kukhetho olwedluleyo ukhanya esesoluphelile lokhu ukucubungula kade kusenziwa lidale le-Congress. Abanye abadabuka eZimbabwe sebemangaliswe yikungenela kukamongameli Emmerson Mnangagwa kudaba lokwakhiwa kwebholoho elizaxhumanisa ele Botswana lele Zambia. Uhlelo lolu lucatshangelwa ngabanye ukuthi lungaphumelela ibholoho lakhona lizenza ukuthi imota zingasadluli eZimbabwe okuzenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingatholi imali ebitholakala ezimoteni ezithwala impahla zisiya emazweni womabili wonala. Okunenge asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wabethekelele eGazungula kwele Botswana ngomgqibelo lapho avume ukuthi eZimbabwe lingene uhlelo lokwakha ibholoho eliphakathi kweBotswana leZambia. Mnangagwa ubehlangane labomongameli uIan Khama weBotswana lo Edgar Lungu oZambia lapho abakade bekhangela ingqubela phambili yohlelo lokwakhiwa kwibholoho emngcelweni weZambia leBotswana oweGazungula. Ngesikhathi kusungula uhlelo lolu ngomnyaka 2015 iZimbabwe yayala ukungena noma yenxusiwe isithi ayisiboni isizathu ngoba lapho kwakhiwa khona ibholoho akulamngcele wamazwe womabili. Lesi kwakuyisikhathi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe engabonani lihlo lalihlo ngomongameli Khama. Kodwa ukungena kukaMnangagwa esikhundleni sekuntshintshe umdlalo. IZimbabwe layisingenile kuhlelo lwebholoho oluzabiza imali ephose ibe isigidi zamapula ezingamakhulu amathathu i-R279 million. Ingcwethu-ke zomnotho zithi okwamanje uMnangagwa kumele ayitshela abaphathintambo kuhulumende kanye ledale lephalamende ukuthi inzuzo izaphuma njani kuhlelo lolu lwebholoho.
Well, it's a welcome development. The three biggest outside of South Africa joined together would be enhanced trade. Into nje ukona, it remains to be seen uMnangagwa, how is he going to get the budget for would be investing in this project ngoba into melukona ebuyele futhi ebuza abantu bakhe be finance buzu minister of transport ukuthi ama benefits nanga ama cost nanga senze njani imali lesi ngayithola yena.
Uqhubeke njalo esithi ukuphuza ukungena kweZimbabwe kuyenza ukuthi ingabi lamandla okukhuluma ngelizwe elizwakalayo ngoba izivumelwano zonke sezenziwe.
And it also tells you kana ngani lokhu wenziwa kudala imtele esaqalisa they would have been much lower cost than ngathi ngoba kathi into le abantu sebeziqedile into yabo wena usungena as a third party as an outsider lama benefit akho na usokwabone as you would have got them ngani wawungena eqaleni you had much better negotiating power kathi sisungena ngokuncenga ukuthi lami ngicelani ukukhona mhlawumbe ngabona something into le ingedluli nje ngikhangele.
Kukanti umnumzana Carlton Dube yena uthi iZimbabwe ingagcina ilahlekelwe kulolu hlelo ngoba amaloli athwala impahla angaqala ukungena eBotswana kulokusebenzisa umncele weBeit Bridge.
Kwakhiwa kwebholoho leGazungula mbone ngathi ukuzama nje ukutshengisa ukuthi labo bayingxenye yalesi sizwe esikhulu esesadaki kodwa ekugcineni kwakho konke ibusiness ngibone ngathi izasuka eZimbabwe kakhulu iye kule iroute ehamba eBotswana ngenxa yokuthi mfitshane kuzaba le-losing business esignificant okufanele ukuthi benanzelele ukuthi bazayiphatha njani.
ELeZimbabwe livunyelwe ukungena uhlelo lolu kusibanga sesibili sokwakhiwa kwebholoho njalo amazwe amathathu avumelene ukuba lo mngcele lapho okuyawenziwa khona konke okuphathelene lokwenza ibhizimusi amazwe i-One Stop Border Post. Uma seliphelile ibholoho leli kukhanyelelwe ukuthi lizathuthukisa ibhizimusi kusiya kwamanye amazwe aseduzane kwala amazwe amathathu. UMnangagwa uthi uyajabula ukuthi iZimbabwe isiphakathi kwalolu hlelo lona olukhangelelwe ukugqitshwa ngombimbitho omnyaka ozayo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Amabandla aphikisayo azancintisa kukhetho lo umnyaka kukhanya emaningi kakhulu. Amabandla la akufika kukhulu ayedlula ikhulu i-107. Ake sizwe ingxoxo eyenziwe nguGibbs Dube labalaleli beStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olutholakala kuStudio 7 ikukhasi lethu le-Facebook Studio 7 Ndebele.
Amabandla eZimbabwe laba maningi ukuthi omunye laye ngadevele ibhawa kusasa kuyazivulela ibandla lakhe lezombusazwe, omunye laye vele etshwaleni kuyazivulela ibandla lakhe lombusazwe. Kuningi kakhulu okuyivulelo, kodwa-ke okusalayo ukuthi kodwa naso kufika ekhethweni into eyayibe enhle ikuthi kona lawo mabandla amanye ayabebizwa ngamabizo esesaziwa esenzani abonakale anyamalala, kubese kusithi lawo avele ehlezi siba khona yiwo asuka abe khona emntubaneni lo okhona lana nje abakhona ngamabandla nje abakhona. Angikwazi kumbe enxenye abangani bethu laba babedinga labo ukuthi babonakale ukuthi bakhona, kumbe babedinga njalo ukucela izimali ngamabandla nalawo babedingani. Awungabona abanye sekuthi sekuyibhizinisi, ungabona sekuyithi amaklabhu wabona awakuqobhatha izimali kumadona kudona community kanale, kumbe kwabanye abantu abacela khona izimali because abantu sebabuzisa ukuthi ama-political parties la nxa ebunjwa ayethola izimali kwabantwini laba abafisa ukuthi kube lokunye utshintsho olunye oluthile. Kodwa kube ngathi abantu labana abathela izimali la bayakhangela ukuthi kathi i-project leyi is it worth ukuthi uyinvestekiwe kumbe njani, bayakhangela ngabona vele kuyi-zero. Yikubona beqina bengasakontestanga ama-elections okuvamileyo khona kukwenzakala.
Yes, cela ubambe khonapho-ke Mdala, sike sithathe-ke ubaba secingweni khona manje ubaba uMbuso Siso ukubandlela MDC ekhokelwa uProfessor Welshman Ncube.
Dabalolu lwamabandla amaningi afuna ukungena ekhethweni luyisimanga njalo luyaphazamisa ekuvoteni kwabantu ngoba bagcina bengasazi ukubana okuyikho yikuphi okufanele kuvotela. Ngibona engani kufanele kube lesinqumo esithathwa ngabokhetho bezethu ukubana kuvalelwe amabandla amaningi ukubana batholele lo thuba lokuthi baba-participate ekhethweni le-presidential election.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke. Mbuyele kubaba-ke uGawule lapha, baba Gawule. So-ke ubona ngizani kungathiwa hayi kungena ibandlaleli kube kungangeneleli?
Yiyo kanye sokuthiwa i-democracy ngoba asibuyeleni kusisekelo sethu sombuso welizwe. Zimbabwe iZimbabwe is a multi-party state. Ngokunjalo amabandla ezombusazwe avunyelwe ukuthi abe khona ancintise ayenze yoko okungabe kufisakala. Kona okusalayo yikuthi aluthola yini usekelo lawo mabandla.
Thatha ubaba okusekhona ecingweni lapha-ke. Silo mnumzana uBernard uBernard Bhekilizwe Ndlovu.
Kuyikudlala ngabantu lokho okwenzakala lapha ukuthi wonke umuntu nje angavuke ephuphile abesesithi yena sefuna ukuba ngupresident welizwe. So kuyadanisa, kodwa ngivumelana lesikhulumo esisanda ukuqeda nje lesi esithi sona kungabe kuliqhinga lalaba ababusayo ukuthi babenze amabandanyana amancane amaningi ukuze alethe ingxabangxoza kundaba ezokuvota lezi mase sifika kuma-election. So but-ke ekugcineni abantu beZimbabwe basozithutha, so angiboni kungalimaza kakhulu. Bona abathi bekhalisa ukuvuka nje nangani imivundla evuka iganga lonke, aso bantu abazathathwa serious. Uma uhlala phansi uyathola ukuthi perhaps amaphathi angathathwa serious, angaphumi ephethe okungamatshontsho entweni le angaphansi kwe-10. I-107 day nje sokungabanye abantu abathabileyo abaphongophaka. Umuntu angavuke edakiwe kusasa azitshele kumele ebhabhalaze athi hayi olami ngigijime ngibe ngupresident khonapho.
Ye, kunjalo yini baba Gawule?
Ngiyavumelana nesikhulumo esanda kukhuluma lapho ukuthi umuntu uyabevule engajaya kuyiphayinti kwabe kumbe kuethole engezelele sesithi hayi sasa ngingavuka lami ngupresident ngoba kulabantu abafuna ukuba ngupresident sonke isikhathi abanye bafuna ukukhokhela. Aluba abantu bayafunda kobonkomo ababesithi bona balwela uJoshua Nkomo ababesithi balwela ukuinhlala kahle yabantu ukuthi bona not ukuthi bona bakhokhele. But uhlupho olukhona kakhulu ngukhipsi lolo yikuthi kadesi into sengiyibona abantu beZimbabwe sebafunda ukuthi ama-political parties la ayanikwa izimali. Ngokunjalo omunye umuntu nxa evula iproject yakhe nale babekhaya ukuthi imali izathelwa bengakukhangelela.
Ye sikubamba umlomo khonapho ke ngizokuthiwa sesilo baba ke u-Oscar Ncube.
Ye ngaye ngilalele lubaba osanda kudlula kodwa ke umuntu ebengani ngimzwe ekhuluma into lomkantsho ngubaba lanokhuluma kokuqala ngingatsho ukuthi ngisupport izanu ubekhuluma iqiniso ngoba intaka esizenzakale kwe-MDC bengikhuluma ngakho insuku ezidlulileyo vele khaya ingani sokule mvukuzane phakathi.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.